siyabonga Sandra Locris. Le tshona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 ngomfumfu 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emweni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ubono lobu ayikoti muzi uzenza ukuthi kona abantu bayakhe phakathi laphakathi komgwaqo. Ngoba omunye umuntu uyabe ethi kona i-constitution ithi kona ifuze ithule lapho engahlala khona.
Umthethwandaba waphezulu lamhla unquma ukuthi izindlu ze-Epworth ezibikwa zingakhiwanga ngokusemthethweni akufanelanga zidilizwe njengalokho okwenzakalayo.
Ugatsha lwezempilakahle lulandula imbiko ethi owesifazana osesibhedlela se-Wilkins eHarare ubanje umkhuhlane we-Ebola lusithi ufunyanwe eloqhuqho lwemalaria.
Isigaba sebandla le-ZANU PF eMashonaland West sibe lomhlangano wesiphangephange kwaxotshwa umgcinisihlalo umnumzana Themba Mliswa edolobheni le-Chinoyi lamuhla.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umthethwandaba ophezulu lamhla unqume ukuthi izindlu ze-Epworth ezibikwa zingakhiwanga ngokusemthethweni akufanelanga zidilizwe njengalokho okwenzakalayo. Umahluli uJustice Nicholas Mathonsi uthi lanxa kungelamthetho oqondane lokuthi izindlu ezifana lalezo zingadilizwa njengakwamanye amazwe agoqela ele-South Africa, isisekelo esitsha sombuso selizwe sithi wonke umuntu ulelungelo lendawo yokuhlala okukhomba ukuthi akufanelanga bedilizelwe izindlu. Izakhamizi ze-Epworth zimelwe ngamagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights njalo zakhweza lolu daba emthethwandaba. Izakhamizi ze-Chitungwiza lazo zikhala ngohlupho olufanayo zisithi abadilizelwa izindlu abaselandawo zokuhlala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo-Councillor Peter Moyo weHarare okhuluma ezimele.
Ayisikho khonokho. Nxa i-constitution isithi kona umuntu wonke kuze abe lalapho angahlala khona, akutsho ukuthi kona lanxa uhamba lesiweji, indawo yesiweji kumbe indawo yamagesi, usuyapho kuyakha nje. Uba usuyakha njalo ithawuni khonapho ofuna khona without planning, ayisikho khonokho. So mina mbona ngathi kona khonokho umbono wabona lowo muvi kawuqondanga, ngoba kube kufuzela state i-example. Sizaqina nje iHarare siyenza njengokuthi kumbe kuye kuyi-township okungancithiwe. Kambe bona kuze kudilizwe bayabeke bakuthola njani? Uyabuyakhe njani? Ngubani oyabe kuphile? Nxa uphiwe yikhansili vela usoze udilizele leyo yindlu. But nxa waphiwa during ama-elections ama-politicians befuna ukuthi khona bangene ehofisini banakwazi ukuthi khona kuvele kuzadilizwa. Yikho umbono lowo ayikoti muvi uzenza ukuthi khona abantu bayakhe phakathi laphakathi komgwaqo, ngoba omunye umuntu uyabe ethi khona i-constitution ithi khona ifuze ithule lapho engahlala khona. Akula indlu engadilizwa nxa iyakho above board. But nxa wayakha uphiwa ngama-politicians eponke umeasure ngenyawo lihamba phezulu lapho uhamba khona amagesi, kusho ukuthi kona iyadilizwa. Ayikoti likonapha angikholi ukuthi kona basebenzisa iy'ngondo zabo okuhambayo.
EHarare kungabe kulo hlupho olufanayo yini?
Luyafana. Kuhamba kotesi laphayana eJeshua Mqhabuko Nkomo uyobona esection 6 ekambuzuma ukuthi kumi njani. Abantu bayakha begombelezela amatanki amanzi eHarare, bakonekta amanzi okuphandle komthetho. Ungahamba akula ne-planning yokuzindlu kwakhona zibambene. Akula lapho ngathi khona kuyahamba ngenasinye nentambo zamagesi kumbe kungahamba nesiweji. Akula ngala ma-septic tank. So kuyini khonokho esikubonayo? So mina mbona ngathi khona i-ruling yena leyi izayenza ukuthi khona abantu bayenze santando lapho eHarare lakendawo zonke eZimbabwe.
Lo Councillor Peter Moyo owedolobheni leHarare ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ezimele.
Udaba lokuthi kulomuntu onakanelwa ukuba engabe elomkhuhlane we-Ebola edolobheni leHarare lwethuse abantu abaningi namhla esigodlweni lesi. kodwa iziphathamandla zempilakahle zithi lo muntu ufunyanwe elomkhuhlane wemalaria. Zithi njalo sesithumele igazi lakhe kwele South Africa ukuthi liyehlolisiswa kubonakale ukuthi ulomkhuhlane we-Ebola kumbe hatshi. Umphathintambo wezempilakahle uDr. David Parire Nyatwa utshele umhlangano lentatheli zindaba namhla ukuthi lumuntu kayisiso sizalwane seZimbabwe njalo usesibhedlela seWilkins Hospital. Uqhubeke wakhuthaza uZulu ukuthi engethuswa ikuba kwalesi sigulane esibhedlela seWilkins njalo ezinye isigulane sezisiwe ePariri Nyatwa laseBeatrice Hospital. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi umkhuhlane we-Ebola usubulele abantu abangaba zinkulungwane ezedlula ezine emazweni angentshonalanga kwezwekazi le-Afrika, ikakhulu kwele-Liberia, iGuinea leSierra Leone.
Inhlanganiso yabosomabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries ithi kuqhubekela phambili ukugukudeka komnotho wamafekithali elizweni okwenza ukuthi engenzi impahla eningi yokuthengisa. Umbiko oyethulwe yi-CZI ihlolisisa isimo samafekithali elizweni okwamanje utshengisa ukuthi amandla amafekithali okukhanda impahla alakho ukugukudeka ngesilinganiso phose sokulitshumi ekhulwini 10% lonyaka. Inhlanganiso le ithi lokho ukuza kwenzakala ikakhulu eMashonaland lapho okulokhu kulamafekithali amaningi ayenza impahla ichiyeneyo. Okwamanje amafekithali amaningi awenelisi ukusebenzisa imitshina yonke lokunye okufanayo okwenza ukuthi asebenzisa amandla ayisilinganiso phose sokungamachumi amane ekhulwini i-39.6%. Amafekithali avuka kancane ngomnyaka ka-2011 kodwa aqalisa ukwehluleka ukwenza impahla efanayo kumbe eningi ngomnyaka olandelayo ngenxa yokuswela imali yokuwathuthukisa lokulolonga imitshina. Inkampani ye-National Social Security Authority ibika ukuthi amafekithali angamakhulu ayisikhombisa i-700 adilika kusukela ngomnyaka ka-2011. Iningi lawo kubikwa ukuthi ayisedolobheni lakoBulawayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sike satsho ukuthi abantu abaningi bayalahlekelwa imisebenzi. So lokhu okuphuma ku-survey leyi kuliqiniso sibili ukuthi amakhampani ayancipha abamancane, abantu nje nxa sibamancane abantu bayagunyulwa emsebenzini. Abaningi basebenzisa imishini emidala, so abakukwanisa ukukwenza ukuze kukwanise ku-computer la lokunye ukuvela ngaphandle kwamazwe kuba nzima. So abaku-manufacture kadula ngokuthi kusetshenziswa imishina emdala, so kuba nzima ukuthi nje kuthole imakethi. So abanye baswela imali zenezo ukuthi bangakhonisa ukuthi bathenge leyo mishina emitsha. Njalo sile udubo lwamagesi.
Ye, njengoba isimo sesibi kangaka kuma-factory amaningi, kambe abagunyulwa umsebenzi baningi kanganani babamoya?
Baba baningi nje sibili kumangalisayo loba nje sokungani kuyadonselwana ngenamba zangikhona ukuthi ngobani ngokuthi uhulumende uthi lo gunyuliweyo nxa kwanisa nje ukuya esitaladeni ayethengisa amatamatisi ayethengisa nje loba kuyini usemsebenzini. So ndingathola ngathi akona inamba zalaba abantu okuthiwa kabasebenzi zingaba zinlutshwana kuma-institutions akahulumende njengabo Zimstad, bathi kule 10% unemployment. Ngokuthi babalwa ukuthi nxa ukwanisa ukuzisiza ngokuthola imali ngokuthengisa kumbe ngokubaza kwifurniture ezitaladeni ungumuntu osemsebenzini. Kodwa esikujwayeleyo okwama-formal factories, okwama-formal offices, hayi into nje esengiyezolo eZimbabwe lapha. Abantu abaningi baphoselwa esaladeni kodwa ababala njengabantu abangasebenziyo ngokuthi uhulumende uthi nxa bekwaniswa ukuthola inzuzo ngemva kwamalanga athize basemsebenzini.
Lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele weZCTU obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Nila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Isigaba sebandla lezanu PF eMashonaland West senze umhlangano wesiphangiphangi namhla kwaxotshwa umgcini sihlalo walesi sigaba umnumzana Themba Mliswa edolobheni leChinoyi. Osaphethe lesi sikhundla umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi kulamalunga angamachumi amabili lathoba mnembili asayine incwadi yepetition ethi uMliswa kumele axotshwe. Kodwa uMliswa ulandulele imbiko wathi umhlangano lo gawulamandla okumsusa esihlalweni. Kunjalo nje unkosikazi Grace Mgabe oqhubeke ngemihlangano yakhe yelizwe lonke jikelele athi ubonga ukukhethwa ukukhokhela uhlangothi lwabesifazana kuzanu PF. Lamhla unkosikazi Mgabe obesemaswingo lapho atshele inkulungwane zabantu ukuthi umkakhe nguyise wabantu beZimbabwe njalo yena ngumama womuntu wonke. Wazise njalo ukuthi amalunga abangela ukuxabana kubandla leZanu PF azaxotshwa. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwanazi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sibheka kuphela nje kwamalungelo akhe. Ukuqondile ukuthi akwenzelo usalele abantu ukuthi bona ngokumazi kwabo nangalokho abakuloyisayo bayafisa yini ukuthi umuntu onjengaye abakhokhele.
Ubona njani amazwi akhe aseyakholomile esizwa abanye besithi angani inkulumo yakhe iyangezelela ukuxokozela okusebandleni?
Into engingazibuza yona yikuthi umuntu ongunkosikazi kamongameli uma ephuma ekhaya esiyakhuluma nabantu afike ethule inkulumo njengalezi afika azethule kwakube yena umyeni wakhe engakwazi yini. So mina ke nguthatha njengokuthi zonke lezi zinto esimuzwa ezikhuluma ebantwini yizinto umyeni wakhe azivumeleyo ukuthi angazikhuluma. Ubokhumbula ukuthi uthe uma efika wathi yena kunabantu abahahabela umyeni wakhe abafuna ukuthi bamgudluze embusweni. Angikhole ukuthi intoda engaphuma ekhafi kayekhuluma engazange waqala wayexoxa lo myeni wakhe. Ngicabanga ukuthi kuliqhinga nje lokwazisa laba abangabe befisa ukwenza into enjengalo ukuthi hayi siyazi hlehlelani emuva noma linyathelwe yindlovu.
Okokuthi nxa sikhangele singathi uyena uMongameli Mgabe nguye na ose ongemva kukankosikazi wakhe ukuthi lapho ekhothama amtshiyele isikhundla.
Angikuthandabuzi mina ke ukuthi yonke into ephuma emlonyeni kankosikazi Mgabe umnumzana Mgabe uyayazi. Angithi balala bechobana intwala nsuku zonke. Uma kuyukuthi akakuvumeli njalo akakwemukeli ngabe kasamuzwe kuqhube ngakho. Akuyonto ayikhulume ngosuku olodwa, uyamuzwa ngosuku lokuqala akhuluma okuthile, ngolwesibili kudlule lapho, ngolwesithathu kudlulele phambili. Uma ngabe bengumuntu okhuzwayo umyeni wakhe ngabe sekudedile lokho asisakuzwa.
Umnumzana George Mkhwanazi yingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 kwele South Africa.
Abasebenza umsebenzi wokuthokozisa abantu ama-artist bakhuthazwa ukusebenzelana ndawonye embukisweni yalokho abakulungisayo kumbe ukudweba. Ngesikhathi kulomunye olungisa izithombe zemfanekiso yensimbi ebukisa umsebenzi wakhe egalari enkulu eZimbabwe eHarare esebenzelana labanye. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ama artists amabili alodumo athola umvuzo kumanama awards nyakenye u-Israel wakubulawayo lo Forbes Mushipe ovela eGweru babukisa izithombe zabo egalari enkulu yeZimbabwe eHarare embukiseni osungule lamhlanje. U-Israel uthi lokhu ngokokuqala ukuthi kube lokusebenzelana okunje.
Lapha egalari yona lesikhona eHarare ama artists akobulawayo ase exhibite khonapha esolo. Since mina ndile 25 years ngisenze art angithu kuphela okuyikho kwathi okwenza ukuthi ngithi no we must cross this bridge angiyazi into eyesivalelayo ukuthi nguyini kumele lathi sibuye sizo exhibitor kule gallery ngoba igallery leNgeZimbabwe wonke umuntu weZimbabwe acha abantu beHarare kuphela.
Uthi yena ulungisa izithombe ngensimbi zilembiko eqathekileyo empilweni kaZulu yansuku zonke kugoqela ezothando ukukhathazeka empilweni kunye lezibongo phakathi kokunye.
Ngibe sensiba leliyana ukuthiwa my surname ngisho ukuthi isibongo sakho sikhulu kule bizo lakho engithi ukuthi nga umuntu esingathi nguPeter Ndlovu we uPeter umuntu engafika athi nginguPeter ngathi kakhulu ngithi isibongo sakoNdlovu siyabe sikhava usendo lonke kule bizo elithi Peter esingathi lamhlanje kungangena umuntu ethi mina nginguPeter Mandela asingeke simekele ehamba nje singabuzanga ukuthi kambe ungabu lobuhlobo lo Mandela.
Uthi ama-artists kakhulu akubulawayo abuya ezimele kumbe ebuya ekumbukiso emanyanisa ama-artists amaningi etshengisa izithombe zawo engavamanga ukusebenzelana njengalokho kwenzakalayo esibona ama-artists amabili lawo wonke engavela phandle kweHarare kodwa esebenzelana ebukisela eHarare. Igalari yeZimbabwe ithi lumbukiso onje awuvamanga ukubonakala ama-artists esebenzelana njengalokho kwenzakalayo etshengisa izithombe ze-sculpture kuphela endawonye. U-curator wali galari uMnumzane Raphael Chukukwa uthi umbukiso onje ubanika idlabuzane njengenhlanganiso ekhuthaza ukusebenzelana.
Thina siya-encourage ama-touring exhibition lawa so yiyo lokucalisa lekuthi kube ne-exhibition ithowa from Bulawayo ibuye eHarare icalisile ngale emshishi ekomfazi ushaya indoda ungaye emapholisa i-City of Kings and Queens. Ngiya-encourage ama-sculptures bonke babone i-collaboration iyenziwe ngabantu bayi-2 laba bo-Israel no-Forbes. So kuzoba-encourage bona futhi ukuthi babone ukuthi i-collaboration i-right kanjani because i-collaboration is the best way ukuthi mawusebenza ngayo.
Othi umbukiso lo sungule lamhlanje uzadonsa uyophele kupheleni kwayona le inyanga kule gallery. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
KuStudio 7 Live Talk asihlaziyeni bomama lamhla sikhangela izikhubeko ezidibana lamantombazana ekutholeni imfundo.
Thumelani text message kunambolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
EZimbabwe ngomgqibelo lizamanyana lamanye amazwe emhlabeni jikelele ekunanzeni usuku lokuqhakathekiswa kwamalungelo abantwana abangamantombazana ele International Day of the Girl Child. Ilanga leli linanzwa uhulumende labenhlanganiso ezizimeleyo besithi ukudlwengulwa kanye lokuhlukuluzwa kwamankazana kuya kudlondlobala elizweni. Ngenxa yezikhubeko ahlangana lazo amantombazana amaningi agcina esehluleka ukuhlela impilo zawo kuhle. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezamasiko njalo oke wabalilunga ledale lephalamende uMnumzana Thandeko Zinti Mkandla lelunga ledale lesenethi uNkosikazi Sithembile Mlotshwa onguye osungula lingxoxo.
Ngizakhuluma baphuma abantu abangamantombazana abahlala ezintini ngathi emareserve emakhaya. Ama issues akhona abantwana abangamankazana ukuthi engakaye esikolweni vele kufanele kubonakala ukuthi umlilo basiwe, engakaba somlilo kufanele kubonakala ukuthi inkonzo zikhona, esebasile umlilo kufanele ubonakala amanzi akukhona, engakaqali ukucabanga amabhuku. So yiwo ama issues engiwabonayo ukuthi nakakhulu kakhulu yenza abantwana nxa besesibangeni sesesiphansi, amabhuku anganabe ehlula baze bangani babangcono sebephezulu.
Baba Mkandla,
mhlawumbe njengalapha emadolobheni ubuya ngabelizwe oyuri ubuya ngababazali benza abantu abangamantombazana njengoba sisitsho bengamantombazana ngabantu abafuna ukuhlala behlanzekile iningi labo bafuna ukuhlala bececile. Ubuya ngababazali kube sekubavalela ukuthi bathole lokhu abangabe bakufisa, kube sekusithi-ke lezinhlelwane lenkozi zakwala maganyana uwele phezu kwabo, bazifumanise bengasaqedanga isikolo ngobana bona mhlawumbe babe besithi bazama uziqhuba ebuyangeni kathi sebezithela emjikileni kwala amakhanga azagcina ebavudluza ebahle. Konke lokhu siyakubona sibili kubangelwa yini? Yibuyanga babazali babo, kanti lakhonabo besenza khona lokho bafumaniseka sebeyibo futhi asebenanyathelwa ligcikwane leli elikamashabhuqe. Lakho konke lokhu kubangelwa yini? Yikuswela, hhathi okwabo njengoba nje kodwa okwabazali babo, ngoba lezi zinto okumele bagcike abazali babo ngomumo lokhona ikakhulu khathesi abantwana sebesele egcekeni abasela nje umthunzi wabazali ongabavikela obazali labo ngabalaluko.
Mamlotsha, oke waphatha udaba lwamantombazana ahlala emaphandleni. Nxa sikhangela udaba lodlakela lokuhlukuluzwa kwamantombazana, yiwapha ahlangana lodubo lolu kakhulu ahlala emadolobheni la ahlala emaphandleni?
Ahlala emaphandleni ngenxa yokuthi emaphandleni abantu bahlala khathana nakhathana. So udlakela luba luningi ekutheni umntwana angayivela esikolweni endleleni, maybe ufana ahambe umango ongangekhilomitha kumbe amakhilomitha alitshumi ukuthi ayethi kangakibo-ke. Phakathi komango lapha kuba khona ukudlwangudlwango okuba khona and kuyabe kusezihlahleni kunganamuntu ozafakaza ukuthi kwenzakala kanjani. So abantu abemadolobheni kulula abantu bahlalela duze and kusemagcekeni, kulula ukuthi omunye umuntu afakaze ukuthi nangani umuntu udlwangula umntwana. Ebemakhaya yibo abalohlupho olwedlula abasemadolobheni.
Baba Mkandla, njengomzali, njengomuntu omdala, ngokwazi kwakho, ngokubona kwakho, ukulula yini kumntwana oyintombazana ukuthi nxa eke wahlukuluzwa mhlawumbe wadlwengulwa aqonde umuntu omdala akhulume ngalokho okuyabe kumehlele?
Kungaba lukhuni kube lula. Sokusika ngokuthi lowo mntwana lapha ekhaya ubuhlobo ukuzwelana lokuzwanana lalabo ahlala labo, angaba ngunina, angaba ngugogo, angaba nguyisekazi, angaba ngudadewabo, balobudlelwano obunjani, babaxoxe bafike ngaphi ngezindaba zona lezo ezingathi zizikile. Nxa kunjalo sibili, kuba ulakho umntwana oyintombazane ukuthi abachathekele labo avamise ukuxoxa labo beseduzane laye. Kube lukhuni ukuthi nxa lapha ekhaya vele kakukhulunyiswana kahle ngakho visisa omunye, kuba nzima-ke ukuthi umntwana avumbuluke le ndaba leyo, ngoba angacina esewela ezandleni zokuthi kuze kwenzakale lokhu ungabe kwenzakele nguwe okudingileyo, lanxa sisazi ukuthi uyabe engawudinganga lowo mntwana oyintombazana. Kanti njalo nezikili lezi ezitshiwo ngu-honorable senator ukuthi emakhaya ziyahlala abantwana ezihlahleni, babethusela intwaza kuyibona umuntu evele emuvi ngokukhangeleka abuya kwethusele ngelizwe elesabekayo langengqamo. Abanye abantwana khonoku baya kuthwala sibili kube yingxenye yokuphila kwabo, bathi ngcono ngifela khonoku endlizweni yami kulozi kuchaza ngoba lwana umuntu nxa ngakuzwa ngobubi lobu langendlela akhulume ngayo angangibulala sibili. Ngako ye kakulula kulula sokusiya ngesimo langomumo waleyo laleyo ndaba eyenzakalayo.
Mamlotshwa, nxa kunanzwa leli langa ngomgqibelo, mbiko bani uhulumende amele awuthumele kumphakathi ukuze akubone ukuqakatheka kokuhlonipha amalungelo abantwana abangamankazana?
umbiko khona uhulumeni abanda kuthengise ngokuthengisa iminyaka egwetshwa abantu abazedlengule abantu abangamankazana kungabi yimfihlo and futhi ama-cases abo uhulumeni akuthengisele ukuthi uzaphangisela ama-cases okuhlengulwa kwabantu abangamankazana aphangisela wenze masinyane agqibe umuntu masinyane ngoba sesibona emakhaya umuntu uyade egwetshiwe engumzali edlengule inkazana aphinde akhitshwe anike ibheyili abuye ekhaya ezohlala lo mntwana futhi abe lokhu eqhubeke senza into efanayo and umntwana agcine sengasakwazi umthetho ukhona uyasebenza
akuyigoqe ubaba Mkandla
kufuneka umkhankaso oqatha onzima athi ngomama kuphela nabo baba isizwe sonke laye uhulumende abantwana laba ngabafundisa ezikolweni ngabafundisa emaklabhi nxa ekhona ngabafundisa ezinkonzweni amathethi laba abangena kona ngokuthi kumele benzeni nxa sebethe bahlangana lalolo dubo ngoba abaningi kwezinye isikhathi bayaqilwa umuntu abone sengale sezithwele kumbe selo mkhuhlane engakwazi ukuthi wabhinywa ngubhinya
lapho lizwe ingxoxo phakathi kukamnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcweti kwezamasiko njalo owake ubalilunga ledale lephalamende obexoxa ecingweni lonkosikazi Sithembile Mlotshwa olilunga ledale lesenethi
kwezemidlalo lamhlanje sekusungulwe umncintiswano womdlalo wenguqu ozadlalelwa ngamaqembu adlala ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso yeZimbabwe Football Association kuhlangothi lwe-Southern Region olubizwa ngokuthi yi-LG Foods Super 16 Knockout Tournament. Intatha yezindaba ethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inkampani ye-LG Foods ifake inkulungwane ezili-12 kulo mncintiswano ongene ngamaqembu akhethwe kuligi ye-Southern Region Division 1 lapho kuthethwe khona amaqembu ayi-12 ahlezi kwindawo eziphezu kwengalane yemiklomelo kuligi ka-Division 2 kobulawayo kuthethwe amaqembu amathathu kwaba ngesinjalo la kuligi ka-Division 3 yakobulawayo ikanti kuligi ka-Division 2 emathebeleni North kuthethwe amaqembu amabili. Ekhuluma emkhosini wokuphawula ngosemthethweni lomncintiswano omnikazi wenkampani LG Foods uLawrence Kwati ukhuthaze ukuba amaqembu aziphathe kuhle angenzi ukudlwangudlwangu.
So maku sikhuluma nge-fair play sengibona izibhakera esikubona emagroundini lapha esikubala emaphepheni nezifayez abantu besilwa bebanga kumbe i-result ukuthi ayihambanga kuhle. I think madoda if people feel ukuthi balamandla ukujikela izibhakera othamsanga labanabo batiswela abantu bokulwa lapha.
Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yezifa u-Omega Sibanda ubonge kakhulu uGwadi ngesenzo sakhe sokufaka imali yakhe ngesikhathi isimo somnotho elizweni singamanga kuhle waphinda wamtshayela ihlombe ngokungajiyi phandle amaqembu adlala kuzigaba ezingaphansi.
Lalitshayela ubaba uGwadi izandla eziningi kakhulu imbururu lapha umama yikho kwenziwayo nxa sithole i-sponsorship enjengaleyo. Mr. Gwadi khona sibonge kakhulu.
Kusigaba se-Southern Region Division 1 kuthethwa amaqembu agoqela i-Black Boots, Intaba Zinduna, i-Technosphere, i-Cholocho, i-ZPC Wange, i-Plumtree Chiefs, i-Wange Juniors kanye le-Trumas. Ku-Division 2 kobulawayo kule Cast Mine, i-BCC Golden Lions kanye le-Ajax Hotspurs. Kuthi ku-Division 2 emathebeleni North kule qembu lemakomo kanye lelemagagasi. Ikanti amaqembu amele isigaba sika-Division 3 kobulawayo ngathi i-Toronto, i-Talent Vision kanye le-LG Vultures. Ugwadi onguye omnikazi weqembu le-LG Vultures uthe kulabadlali abaletalenta elimangalisayo kobulawayo inkinga nje ukuba abantu basuka bekhangele imidlalo yesigaba se-PSL kuphela.
You come and watch Division 3 umuntu engazange akutshele ukuthi this is Division 3. I think we're better than the Premier League. I just want you guys one day uyanilizozibonela. Come and see, we've got so much talent. So much talent.
Iqembu lizanqoba kulo mncintiswano lizathola inkulungwane ezimbili zamadola aseMelika kuthi lizadliwa kufinal lizathola inkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu kuthi lawa azaphelela kusigaba sesemifinal azathola amakhulu ayisikhombisa lamachumi amahlanu. Kusigaba sakuqala esoncintiswano wamaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu le-BCC Golden Lions lizadlala lele-Black Boots, Intaba Zinduna ezanqikelana le-Cast Mine. Iqembu le-Ajax Hotspurs lizemukela ele-Technosphere. Iqembu le-Amagagasi lizadibana lele-ZPC Wange. I-Plumtree Chiefs izajovana le-LG Vultures. Iqembu le-Trumas lizemukela ele-Toronto. Iqembu le-Cholocho lizadlala lele-Makomo ukuthi ele-Talent Vision lizadibana lele-Wange Juniors. Khona kuzaziswa ukuba imidlalo le iyadlalwa nini kodwa ikhangelelwe ukuqala ensukwini ezilandelayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ngamafitshane esikhangele incwadi elisithumela zona abalaleli.
Omunye umlaleli uthi balaleli ngicela lingidingise umfana oleminyaka engu-24 walahleka ngomnyaka ka-2007 esemadlambuzi. Igama lakhe ngumthethwa Ncube, ngumntaka ngcono Ncube ololwaze ngakhuluma lamapolisa. Unkamba iseduze layo kumbe achaye ucingo lukaThamani oluthi 779-232-669 kumbe ku-782-053-901. Ncedani zihlobo.
UDennis Dube uthi ngifelwe yiradio kulamalanga kangisalizwa, ngicela ifoni number kamabhena kuyabheda ngama-permits.
U-Onias Moyo uthi ngiyalibulisa iStudio 7 ngenjabulo enkulu kakhulu, kudala ngizama, I think 5 years back today, ngi very happy. Siyabonga Onias Moyo.
Aziqhubeke zibuya incwadi zihlobo, livalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Losithandekile Mhlanga, lilale.